Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle, olamukela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo. Ngolwesihlanu mhlaka 12 kumabasa 2024 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Niyo wayemusahoho wayekhokhela amabutho asebenza mthitha ngesikhathi sombhuqazo. Mina ngapha niyo wayesebenza la makhiwa eRhodesia bekuqabanga besindelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu njalo uthi iziphathamandla zeMelika ezingakukholwayo lokho kumele zize eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle.
Lokhu kuzakwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ilendlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje.
Inkampani yakwelemelika exhumanisa abantu ngobulembu be-internet e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elicula ingoma zomdabuko elizibiza ngokuthi ziba levula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo kaZulu kanye lombuso okhululekileyo idemokrasi njalo uthi iziphathamandla zikahulumende weMelika ezingakukholwayo lokho kumele zibuye eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle. Ekhuluma kumbiko owethulwe yiofisi yakhe enkundleni yokuxhumana e-X namuhla, uMnangagwa uthe eZimbabwe lilizwe elikhululekileyo elilombuso wentando kaZulu futhi elivumela amabandla aphikisayo ukusebenza ekhululekile. Lanxa nje amabandla aphikisayo lawa ekhala ngokuthi ayahlukuluzwa lokubotshwa mahlayana njengohulumende weZANU-PF. Amazwi kaMnangagwa aza ngemva kokuba umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ethese uMnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe izijeziso zenotho ezintsha ngoba esithi bephula amalungelo oluntu njalo bachaphaza imali yelizwe. Sixoxele lunga lebandla eliphikisayo ele-TCCC uMnumzana Swithin Chiroza yena othi amazwe kaMnangagwa ayise.
OMnangagwa umbone phikisela nje. Siyazi thina ukuthi niyo owayengusahoho owayekhokhela amabutho asebenza mthitha ngesikhathi sombhuqazo. UMnangagwa niyo owayesebenza la makhiwa eRhodesia bebhuqa abantu besindelele. Imbali leyo ibalulekile njalo iyaziwa kumphakathi. So namhlanje kumele abe la mahloni nxa kukhulunywa ngendaba zombusazwe, nxa kukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu njalo. Ngakhangela okwamanje uMgabe ebusa sasikwazi thina njalo siyazi ukuthi uMnangagwa wayelesandla endabeni zokuhlukuluza abantu. Ngo-2008 uMnangagwa wakhuluma wathi iphepha leZimbabwe liphepha elibhala kubi ngohulumente. Zukuzuku kuthe kuphela imiviki eyodwa amasotsha ayesetshise amaphepha eBybridge. Nanzelele ukuthi uMnangagwa nguye ocine sebamba nalabantu abakhiphe uMgabe esikhundleni ngoba esekelwa ngamabutho. So sibona ukuthi amandla alawo ku-security services nala amabutho yiwa yenza ukuthi uMnangagwa ahlukuluze abantu. Ngoba kusukela 1980 uMnangagwa bevele ebambe intambo zonezo ezesecurity. So angiboni ukuthi namhlanje kungaba kuyinto ehlambulukileyo ukuthi size uMnangagwa ekhuluma ngamalungelo oluntu. Engomunye umuntu alibe uyazinika amakhwapha azithulele nxa kukhuluma iindaba zamalungelo oluntu.
Sipha umzekeliso wentando yeningi esingathi democracy athi ikhona eZimbabwe. UMnangagwa uthe likhona lina abamabandla aphikisayo liyavunyelwa ukusebenza likhululekile kanti njalo liyavunyelwa ukuphatheka kukhetho.
UMnangagwa nguye owatsho khuluma istatement esithi aliba yena ngonkulunkulu wayezabulala abantu be-MDC bonke ikhona istatement leso. Njalo uMnangagwa ngumuntu othi nxa abantu bephilisa uhulumente abe niyokhuluma amazwi abuhlungu bananzelela i-MDC ithe ifonywa kwaba le ndaba zama-tax ngama-15% otshangirayo bephikisa indaba zama-tax. Into eyayenza ukuthi i-opposition ine ngenyawo zonke. Kungakhanyela uMnangagwa ukuthi esebusa ama-tax asefake kwakela abantu abuhlungu kakhulu.
UMnumzana Swithan Chirodza lilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Umongameli uqinisi ngamtanga maphasa besikhuluma sithelwa ngamabandla aphikisayo anezifiso njalo okuncenga ukuthi abafuntu bakuthole ku-America. Kubo i-America iyabe iyinkulu wonke abangabe befuna ukuthola ukuphila. Kodwa emuntwini weZimbabwe okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe labuya njani ladijekelwa njani sibanga ilungelo elokuthi lathi sibonakale njengabantu, ilungelo eliyabe kuthiwa konomzelela kubo labo abantu safilisana nabo. So ngaleyo ndlela ilizwe sesiliphephe thina siyakwazi ubana fanti ilungelo abantu liqaphe silungakanani. Okuyinkovuthi okulandelwa liba leZANU-PF elisembusweni lilandela esingathi i-constitution abantu bakuzwa yimithetho ekhona elizweni. So leyo mthetho ngokubona kuthi thina iyalandelwa akula muntu okuthiwa khona ngaphambanisa ngabotshwa, akula muntu okuthiwa ngahlukuluza omunye umuntu anganziwa anything. So ngaleyo ndlela esikubonayo thina ikuthi banwalabo abantu abayibo abadinga esingathi isikhothi amathi amabhunu abakhandele ukuthi i-America yelinye ilizwe elikhulu ukuthi la wonke amazwe ngalokho okhunye i-America kwaba kufunayo. Thina akubandelwe yamfesithi mo salwela ilungelo lethu ngaleyo ndlela sizalivikela kuzuke naphakathi.
Kodwa abamabandla aphikisayo labasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa ubusa kubi ukwedlula uMuyi uMgabe. Bayatsho bathi abantu bayatshaywa, bayahlukuluzwa, bayabotshwa nje mahlayana. Sibone uSikhala ebotshwa wahlala ejele okweminyaka phose emibili engakafunyanwa yinkantolo elecala.
Abangabe bafaka indaba kaSikhala phakathi kwezombangazwe nangokubuswa kwelizwe, abanye bazame labo ukuthi bakhangele ukuthi yena wenzele. Uzafumanisa ukuthi uyabe eqambule umthetho ngenxa yokuthi nguJob Sikhala owebandla eliphikisayo owe-opposition awusafananga. Hayi, ayisikho lokho. Umthetho awukhangeli ukuthi yena ukuliphi ibandla njalo ungubani. Khala ukuthi wena uyi-citizen yelizwe leZimbabwe ofanti ukulandela nalokhu nalokhu. Uma sisika ukuqamula sizaqamula umthetho ngenxa yokuthi wena ku-opposition. Hayi, njalo nje abamidlala ngifisa ukuthi abazame bonke behlukanise ukuthanda leZANU-PF kuyini, umthetho kuyini. Kunabantu abafundeleyo, kunabantu abakhona abalawula ngezomthetho. Yibo ababopha abantu, babathonisa abantu. Ayitsho lami wanda leZANU-PF. Abantu bangathi bangaqama umthetho behlulwe ngale mthethweni sebekhombela kuZANU-PF. IZANU-PF iyanikhonapha.
UMnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF sixoxe laye ekugodlwayo.
The Voice of America, VOA.
Inkampani yakwelemelika exhumanisa abantu ngobulembu be-internet emhlabeni jikelele e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kumbiko ewethulele labo abakade besebenzisa amagagasi ayo kuleli namuhla, iStarlink ithe ithole isixwayiso esivela kugatsha lukahulumende olwePostal and Telecommunication Regulatory Authority of Zimbabwe olwePotras esokuthi kumele ivale amagagasi ayo eZimbabwe ngoba ingelamvumo yokusebenza kuleli lizwe. Kodwa lenkampani ithi iza qhubeka ixoxisana lePotras ukuze ivumele. Inkampani le seyathola imvumo yokusebenza emazweni asezwekazi leAfrika ayisikhombisa abalisayele Mozambique, Eswatini, Zambia, Malawi, Kenya, Nigeria kanye leBurundi. Abanye bebethenga imitshina yokubamba amagagasi eStarlink kwele Zambia la kwamanye amazwe, kodwa kulabanye abagoqela benkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe ababotshwe kusikhatshana esedluleyo bamiswa enkantolo besetheswa umlando wokusebenzisa ubulembu beStarlink ngaphandle kwemvumo kahulumende. IPotras ithi ayikatholi incwadi yeStarlink eyokudinga imvumo yokusebenzela eZimbabwe. Kodwa enkundleni yayo iwebsite inkampani le ithe izaqala ukusebenza eZimbabwe ngokusemthethweni ekupheleni komnyaka. Sehlulekile ukuxhumana lePotras ngoba iziphathamandla zalo lugatsha bezingadobhi incingo zazo. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kumiswa akumangalisi ngoba vele iStarlink ibingakasebenzi eZimbabwe ngokusemthethweni ngokuba ingamukelwanga, ingaphiwanga ilayisensi indlela yokusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe. Ngakho ke kuyinto engethusiyo ukuthi yenzakele, kodwa ke kuyalimaza kakhulu abantu beZimbabwe ngokuba kubabuyisela emuva kulokuthi bahlomule bazuze kutechnology yanamhlanje ukuvimbela itechnology kwenza sithwale nzima njengabantu kubuyele emuva izinto eziningi. Kodwa ke lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ilendlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje. Yikho lokho esikulindele ukuthi nxa bengayiphanga ilayisensi izagcina vele isisebenza eZimbabwe ilayisensi khona noma kayikho.
Ukuvumela iStarlink ukuthi isebenze eZimbabwe kungaphathisa uZulu na?
IStarlink lapho esebenza khona iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bakhona bakulezo ndawo kulula kibo ukuthi baxhumane labanye ngokuba ilesivinini esikhulu, ilesipidi esikhulu sokwenza umsebenzi wokuxhumana labanye ebulenjini ubelula. Ngakho ke iyahlomulisa kakhulu amabhizinisi amancane lamakhulu loZulu wonke kulezo ndawo, yenza kube lula ukuthi ibhizinisi iqhutshwe ngendlela engaduliyo, ngendlela elula echiphileyo. Ngakho ke iyindlela yakulamalanga ukwenza kube lula ukuthi abantu baxhumane, njalo iletha inguquko enhle kakhulu empilweni zabantu kunye lamabhizinisi.
Sesikhangela udaba lwentengo ezedatha, kungaba yinto engaphathisa abathengi na?
IStarlink lapho esebenza khona iyaphathisa kakhulu ngokuba iletha ukwehla kwentengo yedatha ngendlela enkulu kakhulu, kanti ke yenza kube lula kuphangise ukufinyelela kulabo ofuna ukufinyelela kubo, ngokunjalo ilondoloze idatha yakho leyo olayo.
Lokhu akusoze kuphazamise ukusebenza kwamanye amakampani aweZimbabwe abesipha abantu i-internet na, ngumbe ukuwakhipha kubhizimusi?
Amabhizinisi la amanye akufanelanga avimbele ukuphila kwabantu ngoba vele azagcina edlule emhlabeni nxa engakwazi ukuthi aguquka ahambisane lempilo yanamhlanje. Sizazuza kakhulu imisebenzi izaba mnenge edalwa ukuthi iStarlink isebenze kuleli lizwe kulale imisebenzi ezalahleka ngenxa yokuncintisana phakathi kweStarlink lalama nkampani akhona. Ngakho ke siyayidinga iStarlink kakhulu kakhulu izathuthukisa ilizwe, izathuthukisa amabhizinisi, izawakhulisa, izadala imisebenzi, izaletha imali elizweni okwedlula lokho esikubona ngalama nkampani avele khona.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association. Ubexoxa ecingweni loTaboka Ncube we-Studio 7. Kweziphathelane leMelika, amapholisa athi azathatha amanyathelo aqinileyo awokwenqabela udlakela ngesikhathi sokuthonisiswa kwake waba ngumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump, yena oyetheswa icala lokufumbathisa untombazana othi waya laye emacansini uStormy Daniels. Ingatsha zomvikela zibikwa zizalandela ngelihlo lokhozi okuzaphuma enkundleni zokuxhumana okungaba kukhuthaza udlakela. Imbiko le iza ngesikhathi uTrump ehlangana emzini wakhe weMar-a-Lago lo somlomo wedale lePhalamende, umnumzana Mike Johnson, ndawonye lelunga laleli dale unkosikazi Marjorie Taylor Greene, yena ofuna ukususa uJohnson esihlalweni. Ukuhlaziya loludaba, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo weMelika, umnumzana Dan Moyo.
Ngumuntu engingathi iningi le-America eliziqhenya ngokuba ngama-democrat, lange-democratic rule, le-rule of law, abayithandi indlela uTrump engingathi ubusa ngakhona, le ndlela aziphatha ngayo njengomongameli. So yes, kuma-Republicans siyavuma ukuthi kuphathi yakhe bayamsupporta kakhulu njengoba sibona nje kulama primaries, but mase kusiya ku-national angiboni mina ukuthi anganqoba, especially now abantu be-America sebekwazi ukuthi ungumuntu onjani, ungumongameli onjani, njengoba bazibonela bodwa ngesikhathi ebusa iminyaka engu-4 leyana abusa ngakhona. So hayi, mina ngilokhu ngilethemba lokuthi umnumzana Joe Biden angamnqoba uTrump, uzomnqoba njalo uTrump ma kusiza ukhetho lukaNovemba.
Ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba?
Ale yona indaba edidi ingqondo kakhulu ukuthi kuwenzeka kanjani ukuthi umuntu lamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Well, siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi basupportane lo muntu olamacala, olama indictments, okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzwa abaningi ukuthi even angagwetshwa lizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba ma mina ngikubhekisisa khona lokhu, angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana lakaTrump. Abantu abaningi akabebelokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuse. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela ma esengumongameli, lizomstopa lisithini? Njengoba even ama-courts ma bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wena. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda ma ese-White House, and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazo weMelika. Obexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ukwalelwa kwabantu ukuthola usizo ngokunye kwezenzo eziyisithupha ezephula imithetho eqondane labantwana, okuyinto efakwe ilihlo yi-United Nations. Ukunqaba okufana lalokhu kwephula ilungelo lokuphila kwabantwana, ilungelo lokuthola imfundo kwabo, lelungelo lokuthola inhlelo zempilakahle zezinga laphezulu. Lo la lo onqabela abantwana ukuthola usizo olulondoloza impilo zabo oyingozi ekuphileni kwabo kumele ajeziswe kungaba nguhulumende kumbe kube ngabantu abazimeleyo. Asicaceni ukusongela ukuthula yikusongela abantwana, kutsho umeli weMelika ku-United Nations u-ambassador Linda Thomas Greenfield. Kunjalo nje, kumagumbi wonke omhlaba, izigidi zabantwana abasemazweni okulezimpi zidinga usizo lokudla lamanzi ahlanzekileyo, imfundo lenhlelo zokwelatshwa okuyizisekelo zempilo ezibalulekileyo. Kwele Myanmar, abantwana bohlobo lwesiRohingya babulewe, babotshwa, badudulwa. Ukuhlasela kwele Russia e-Ukraine kubulalisa abantwana futhi kubhidliza izikolo, izibhedlela lemizi. Kwele Afghanistan, amankazana ayabandlululwa futhi aphathwa ngodlakela, kanti labeqembu le-Houthi kwele Yemen benqabela inhlelo zosizo lokuhlenga abantwana abayizigidi ezilitshumi lanye, 11 million, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kulusizi ukuthi uluhlu lwezindawo lapho abantwana abahlala khona bethithibele alulamkhawulo. Emhlubulweni weSahel, okugoqela eBurkina Faso, lapho udlakela osoludale ukuvalwa kwengxenye yezikolo njalo kwatshiya inkulungwane zabantwana zihlaselwe yimikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla, i-acute malnutrition. E-Israel, lapho abantwana ababulawa khona abanye bathunjwa yiHamas mhlaka 7 ngomfumfu, abaqhubeka khona njalo besengozini yokubulawa ngama-rockets. LaseGaza, lapho okubulawe khona inkulungwane lenkulungwane zabantwana phakathi kwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, abanye balimala futhi abanye babulawelwa abazali basala bezintandane. I-United States iyaziqhenya ngokuhamba phambili ekupheni usizo olwabelwa abantu yi-UNICEF le-World Food Program, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa sikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi akhuphule limizamo, engeze usizo lwawo ukuze kunakekelwe abantwana abasemazweni alezimpi. Kumele sivikele usizo lwezempilakahle, olokudla okwakha umzimba, lolokuhlanzeka oluqondiswe ebantwaneni lezimuli zabo eziyinsika yempilakahle yabo lezemfundo. Kumele sibe lesiqiniseko sokuthi ilungelo labantwana lokuthi bayadlala babe ngabantwana abancane liyalondolozwa, futhi kumele sigcwalise zonke imfuno zalabo abasemazweni okulezimpi. Kumele sikhangelisise njalo zonke inswelo zabo ekukhuleni kwabo. Uma siqinisekisa ukuthi abantwana bavikelekile, bayakhudumala, basuthi, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield, uma sibapha ithuba lokuthola imfundo, ezempilakahle, inhlelo ezibakhaliphisayo, asivikeli kuphela ikusasa labo, kodwa sakha umhlaba ophephileyo futhi olokuthula emuntwini wonke. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hayo mnangako lo ugangela abantu kakhulu, delela abantu kakhulu mnangako lo. Kusho ukuthi lo ungasebenza ekhaya uhola lomqubu, uhola amaphepha la, uyakukungela lutho, uyazofuhlupheka kungela lutho, ungabeki lutho, ungabhenki lutho, uyazofuna ukuhlupheka ngoba akakubekeki akusomali lo. Akusomali kakubekeki, yinto nje uyafeka kuphela ungela sisebenzi, impilo yakho yonke. Hayi ngenxa yakhe lo muntu lo.
Lelithona 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 on the studio 7. Ngingizimona lapha kanti why imali yakho niqhazele phezulu bengathi baqalisana ngama half cent ngkhona ama half ziga ngkhona la beqasile phezulu batama le incane izabuya ngemva kwama kwaye imali ezinkulu bakwenzeleni kono
yeah studio 7 salibonani enhlala sezansi ziyanilesile sizokhinyama sikamthwakazi siyabingelela impela kunendoda eke yangena lapha impela ngiyalulela yona ekhale kakhulu ngama teacher esishonene esindebeleni hayi please akele zama ukuthi inikele sithole lo mtongo yophethe ezemfundo ekhaya hayi sikhathele abantu abethu bafundiswa ngamashona ba uyasazela
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu elizibiza ngokuthi Dziba Levula lona elicula ezomdabu likobulawayo libuye lisebenzele njalo kwele South Africa. Nangu uEzra Chisaspanda we Studio 7.
Bare mvula isikhala ngako sisho ukuthi isiziba sezulu iqembu lamalunga amabili uAvias Pepe nomngakho Mankosi leli qembu likasikhathi labunjwa Pepe
iqembu liqale ku-2023 sihlabelela umculo wesintu sivuselela amasiko akithi isizwe simnyama.
Njani ukuthi libumbe leli qembu lonkosikazi wakho?
Ngafika ngathola ugogo Mankosi sekuthwaseni, ngase ngibona ngendlela abantu abahlukumezeka ngakhona besekuthwaseni besezama ukuletha imfundiso nakuntsha intsha yethu ukuthi izwisise ukuthi isintu into ekhona njalo yinto eyavela ebadaleni ingumoya. Umuntu uyabe engazenzi ukuthi abe isangoma noma abe yinyanga, usuke ehleli lidlozi elingumoya ongeke ukwazi ukuthi ulixotshe.
Uthiwane njalo lilamadlalade amangaki?
Umculo esiwuculayo kuthiwa ezomdabuko. Amadlalade esinawo eseliphumile lilodwa, silapha nje silungiselela kuyakhipha elesibili mhlaka 20. Ingoma sizibhala kwimi nogogo uMankosi onguyena ohamba phambili ngokucula ngevoice. Sizibhala sisonke sincedisana kodwa iproducer yakhona kuyimina uAvias Pepe.
Umculo wethiwa lemvula uyatholakala emakhasini ozilibazisa. Iwaphi la uBhebhe?
Aves Bhebhe Dziba Lemvula kuYouTube, kuSpotify, kuApple Music. Ngendawo njengangena kulawo ma-platforms uyawuthola umculo. Ocela abantu ba-download laphana. Kuba khona apha kobulawayo ama-CDs nawo nama-USB. Amanumber athi wona +27 81 452 3212.
Umthumo wengoma zomdabu uyahlakaza abantu bekhumbula imvelaphi yabo besikwetshisela oDziba Lemvula kuhlelo Woza Friday namhlanje belasonto enhlekini lonke igabramu ezwe Jesus Banda.
Dziba Levula isiziba samanzi behlabela ke lapho besigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokwethulwa kwemali entsha ebizwa ngokuthi Zimbabwe Gold kumbe ZiG. Hayike kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo ngontungamilinkomo libelobusuku obuhle.